So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande ube sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-7 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa zigoqela labeZimbabwe.
Kanti kulezo zidumbu ezitholakale sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalaphosezimbabwe.
Abahlali beBhinga sebephoselana aqatha ngokuthi uhulumende ngabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela ukusungulwa kwenhlelo ezimbalwa esezethulelwe lesi sigaba.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Abamanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imitshina yokwehlisa izinga lomkhuhlane lo kumbe ukwelapha ayisebenzi.
Kuningi okwenzakalayo kumele sikubonge ubaba uMnankafu ngokubana usefake iBhinga enhliziyweni yakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu zabemba igolide ezitholakale komunye umgodi esiqintini seKrugersdorp duzane ledolobho leJohannesburg kwele South Africa ngeviki edluleyo zigoqela labeZimbabwe. Isikhulumeli samapholisa uBrenda Murudili utshele abenhlanganiso yezindaba AAP ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye 21 zatholakala zibekiwe kwenye indawo okungayisikho okwafela laba bantu. Umuridi uthi izidumbu lezi azitshengisi ukuthi abantu laba babulawa yini ngoba bengela ngitsho lenxeba elilodwa. Iphephandaba leThe Sowetan libika ukuba abantu laba bengaba bafela emgodini ongasetshenziswayo owadilikayo, ngalokho kabafuni ukuthi amapholisa abekwazi ukuthi umgodi lo wenjiwa ngapi. Sixoxele umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vuso Moses Banda.
Esesikuzule ukuthi izidumbu ezingamachumi amabili lanye zitholakele ngaseKrugersdorp, lapho bese sike sezwa khona amaphoyisa esithi cha, lokhu kwembiwa kwegolide ngokungekho emthethweni akusaqhubekeli phambili. Kanti kulezo zidumbu ezitholakele sizwa njalo ukuthi ezine zakhona ngeze zizalaphosezimbabwe.
Lona udubo singathi yona ingozi ekhonapho lapho okutholakale abantu laba ingozi enganani, ngoba sike sezwa phambilini ukubana kuningi okwenzakalayo okufaka abantu engozini emgodini le. Kuyini linesele kuzwile?
Kuningi esizwa ukuthi kuyenzakala kaningi vele, abantu bayaqibeleka kule migodi ngoba imigodi engasasebenzi yeminye yakhona noma iminye isebenza. Okusho lokho ukuthi kasekho oyigadileyo ukuqiniseka ukuthi ngeke iwobokele kumbe iwele phakathi ibulala abantu. Ngakho kujwayelekile ukuthi izikhathi zonke le migodi iqili idilike iwele abantu babulale. Kanti lokhu esingakusho ngendaba yaseKrugersdorp sokungaphinde kukhombe khona ukuthi kukhona isandla semfene, ngoba ezinsukwini ezidlulile ngemva kokudlwengulwa kwabantu abayisitshiyagalombili endaweni efanayo yaseKrugersdorp kube nabantu befunga besonga besiyavalela abantu emgodini. Sokungemangalise ukuthi njalo lokho kwenzakeleyo kungaba nesandla sabantu phakathi, ngoba sokunezinsuku impela sokukaningi kahle kahle abantu betholwa befile kuleyo ndawo. Okungenzeka ukuthi lokhu sokungaba yikuziphindisela kwesizalwane seSouth Africa, ngoba zibona ingathi laba bantu abambi igolide ngongekho emthethweni bayize phulamthetho njalo baselizweni leSouth Africa ngongekho emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Vusa Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa ye-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Iza kamizi zeBhinga seziphoselana aqatha ngokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa engabe ethuthukisa ngokuqotho na isigaba sabo kulandela inhlelo ezibalisa ukwakhiwa kwelokishi leBhinga Polytechnic College inhlelo zokuthiya inhlanzi izakhiwo izibholane imigwaqo kanye lokuqhelisa amagagasi emsakazo. Lokhu kwenzakala phambilini kokhetho lwama-by-elections ayisithupha azenziwa eBhinga kukhethwa amakhansila kunyanga ezayo. Umphathintambo kahulumende wobona ngokwenzakala ehofisini kamongameli Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo ubeseBhinga ngolwesihlanu olwedluleyo okwamalanga amabili ehlolisisa ukuthi inhlelo lezi ziqutshwa ngemfanelo na njalo ubikwa esithi usithekile ngazo. Kodwa omunye umhlali wedobola eBhinga umnumzana Tapiwa Moyo usanda kutshela iStudio 7 ukuthi abantu abakulindawo baphila impilo yakudala kungakabi lempucuko ngoba bakhwela intaba lezihlahla nxa befuna ukusebenzisa umakhala ekhukhwini njalo abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Amanzi akhe aphikiswa kabanzi ngumnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF eBhinga yena othi ngempela kulentuthuko kuleyo ndawo. Abanye abalaleli beStudio 7 bathukuthela ngamazwi kamnumzana Munsaka besithi bazibonela ngawabo ukuthi akula ntuduko. Asizweni abanye babo abasithumela amazwi abo ngeWhatsApp.
Uthulane Ndlovu enkaya kwesikhubokhubo ngilo okhulume ngalesi sikhathi ngithanda ukuthi ngiphendule lensizwa ngempileli khehla laseBhinga abalibiza ngokuthi ngukhuda kwashe Munsaka. Akula mgwaqo olungiswayo yiZanu PF baba, ungabe ungigawule volume 3 wena. Abantu bayafa ngendlalo nti iziphala zikahulumende zigcwele. Abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla, azikho izikolo. But liyafakaza lithi kunama thousands nama thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi. Ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu. Phinda futhi ubuyele kuStudio 7 uxolise abantu baseBhinga, ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo.
Yimi njalo Moses Mtimba ngikwale kotswana Gaborone. Phendula ubhuti lowo, ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi kudzi Msaka lo othi izano iyenza kahle ekaryangwe eBhinga. Hai mugulana Masweka, Masweka mugulana imebonzwa mugari yangwe stretch gari yangwe center njenda njio road enje mlogo amba kutegwa Mnangagwa ulogo jitaga botu road ilogo zidirira umkwako luanu filu filu kufanya his motor sahambiga na mapasa ahambiga amutasa poti zanu mugulana amululame munzira ili njio inzila ya new generation mbotu we are tired nye zanu izanu kasa sayithande please
ngicela ungazichigama yempendula linkulumo ukuthi khona iBhinga iyalungisa hayi abantu bengabi bhukubhuku iBhinga sokuthi lungisele ukuthi upresident ufuna amavoti hayi iBhinga ilungisele ukuthi ilomkhonomi omningi abawuthola kiyo yikho belungisa imigwaqo yokulayitha leyo mkhonomi bewusala phaba usakhona.
Labo ke ngabanye babalaleli beStudio 7 abasithumela imilayezo yabo bekhuluma ngendawo yeBhinga. Kodwa umnumzana kudakwashe Munsaka uthi uma ngamazwi akhe awukuthi kulentuthuko kulesisigaba. Asizweni amazwi asithumele wona ngeWhatsApp ngemva kokuzwa abalaleli bethu.
Ngilalela abantu abathi sisenkayi, abathi seBotswana, siseGoli. Akulanto abayaziyo omba abayibonayo laba bantu. Bahlala in the past, bacabanga iZanu PF eyakudala ukuthi uyakhulunywa akuyenzwa. Le yinye dispensation ekababa Mnangagwa. Konke ngikukhulumile akula ngitsho kukodwa ongenzakaliyo. Mina ngijabulisa ukuthi mfaka ama-facts ku-program. Lo umsakazo olalelwa ngabantu abaningi. Umsakazo singamelanga sithi nxa sifika kuwo xa sokudlala sisebenzisa nje ama feelings, sisebenzisa ama facts aku ground. Ngikhuluma nje umgwaqo lwabakhuluma ngegari yangu. Ngangikhona imviki eziphelileyo siphuma siprofayila lo mgwaqo ku ZBC, ngikhuluma ku ZBC. Ugrade wasibili wagrade umgwaqo. Njalo ngikhuluma nje uyaphambili ngugrade. Umgwaqo usumuhle, okuhle kuyabukwa. Umgwaqo usuka konke elubo mijeso ngale. Ngiyamangala nxa abantu bethi akula into eyenzakalayo umuntu eseBotswana. Ngitsho njalo ngithi laba bathi kuthiwa umgwaqo awufawatara. Into esegcekeni ebonwa ngumuntu wonke madoda. Ubana umgwaqo ovela eThen of Siyabuzuba usiya eSiyabhuka Karoi. Kuyafakwa ithara sikhuluma nje. Kunengi okwenzakalayo umele sikubonge. Sikubonge ubaba umnankakho ngokubana usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Imigwaqo yonke leyi infrastructure yenzakalayo ikulungisa i-economy ebhinga esayibonayo ukuthi it's a sleeping giant. Kulungiswa ama-factory, kulungiswa ama-company, kulungiswa izikolo. Omunye wagcina sazi ukuthi wabalekani neZimbabwe. Usesitele ukuthi kuthiwa abantu bafundela behlezi phansi kwesihlahla. Akakhathesi akabuyi ukuthi ezobona osokutshintshi lokuningi. Bonke abavela khatshana bethi nxa befika ebhinga bafika besethuka ngebhinga esekhona khathesi. So konke lokhu siyakubonga sibili uhulumende wethu. Sithi hayi akaye phambili. Laba basolwa lokho besola. Simzwile njalo ekhuluma uPrince we-CCC. Ethi yes, abantu badabula sibili sibefunda ePoli. Qeda nje ethi hayi ikukampeyina. Okuqakathekileyo kuyini kanti? Anti ukuthi abantu befunde njengokufunda bakwenza koBulawayo, befunda bakwenza eHarare, yikho sekusenzakala eBhinga bayafunda abantwana. Ukubana ubazavotelani lokho ayisikho isiqukuqela sendaba. Indaba yethu ngeyokuthi sekule polytechnic njengokuthembisa kwamangameli welizwe seyavulwa. Sibeswele ukukhuluma kathesi ngoba bayakubona sokusenzakala. Asijabuleleni, asithokozeleni intuthuko esibuya eBhinga, isikolo eziyakhwayo, indawo zonke ezijeneyo, imigwaqo enye iyagradwa, enye ibikwa efakwa amathara. Siyayithokozela ama-polytechnic evulwa. Kathesi besafundela lapha abarenta khona beyakha ama-school of nursing, lakho siqalisa ukuthi eyakhwe. Ama-airport ayavulwa, imisebenzi iyaqaliswa, ama-mine ayavulwa. So lama i-coal mine esevulile, amanye ayeza ayalandela ayavula. Lama-power station kuyaxoxwa ukuthi lakho njalo evulwe eBhinga. I-Blaauwe Kraal isingezelela ama-beneficiary ukuthi ibe inkulu. I-Blaauwe Kraal ithathe abantu abaningi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo engengikuqede lapha emsakazweni. Abe yakuli bantu balekubejela abantu ukuthi takwetshile ukuyithika nami uBhinga. Muleke ezinzima lokuhamba, muleke manu abeyanjima lokubejela.
Hello ke ngumnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla lezanu PF, osithumele amazwi akhe ngeWhatsApp ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBhinga. Amabanjwa umkhuhlane wemvukuzane elizweni basengozini ngoba imithina yokwehlisa izinga lomkhuhlane kumbe ukwelapha ayisebenzi ilizwe lonke jikelele. Umfufu yinyanga yokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele eminyaka yonke. Lo nyaka kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ebezinxwanele ukuphathisa labo abalomkhuhlane lo kanye lokulumkisa uzulu jikelele ngokuqakatheka kokuzihlola lokuhlolwa ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ubanjwe kusaselesikhathi. Kodwa ukukhathazayo kuswelakala kwemithina yokuhlola imithi yokwelapha kanye lenhlelo ezincedisa labo abasilayo. I-Studio 7 ixoxe lo wasinda kumkhuhlane lo, uNkosazana Thokozani Khuphe, wabumba inhlanganiso ethiwa yiThokozani Khuphe Cancer Foundation enceda labo ababanjwa lomkhuhlane.
udaba lwekhensa lunzima kakhulu ngokuthi ukwelatshwa kwangkhona buyadura ungaqedwa kwelatshwa akula ipost trauma services ezokuthi umuntu kufanele ehambe through counseling and so on akule sikhuluma nje khathesi kunje nje impilo eyiyo ipublic institution okumele ukuthi abantu abale cancer belatshwe imammogram yangkhona kayisebenzi ichemotherapy kufanele ukuthi wena njenge patient uhambe uyezithengela iradiation therapy kayisebenzi so kuyafanele ukuthi vele konke kakusebenzi
nje izigulane zithola umncedo ngapi
okukhona ngokwama private hospitals lapho kubhadalwa khona amagqibhagqibhi imammogram kathesi $100 imithi yangkhona ichemo icycle yodwa ikuma $200 lapho umuntu kwesinye isikhathi fanele uyenze ama 8 cycles njengami ngayenza ama cycles angu 8 usuka lapho uyenza iradiation for 6 months so yona itreatment yangkhona sikhuluma njenge khathesi ayiko what more lawa manye ama post trauma services akulantwe njalo sikhuluma njenge khathesi yizinto okumele ukuthi zilungisiswe
njani manje njengehlanganiso ukuthi lithole lolo sizo ukubana lithole leyo mchina lemithi edingakalayo
yikho sihlaba umkhosi ukuthi bakithi icancer isibulala abantu abaningi kakhulu kumele ukuthi ama services zonke lawo bekhona kube lama screening facilities kube le treatment ibe available abantu ibe accessibility ibe accessible futhi abantu benelisa ukuthi nxa bengabanjwa icancer bahambe esibhedlela bayelatshwa besile kodwa konke khona lokhu akukho so yizizinto esibhizi sikhuluma ngazo yikho sisithi abantu bakithi lingayekeli ukube lizihlola libe libamba bamba amabele kanxa kuyi breast cancer ungathola kulento ongayivisisiyo gijima uhambe yehlolo ngokuthi ngabanjwa masinyane ukwelatshwa kwangkhona kuchipile ingabanjwa isiku advance the stage ukwelatshwa kangkhona kuyadura yikho kuthiwa early detection of cancer saves lives.
Lo ke ngonkosazana Thokozani Khuphe umqondisi weThokozani Khuphe Cancer Foundation obexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ukuthunyezwa esibhakabhakeni komtshina weZimbabwe obheka okwenzakala emhlabeni isatellite obekumele kwenziwe izolo kwelemelika sokuzenziwa lamuhla. Isatellite le izakuba indiza isemoyeni lapho ezakuba ithumela ulwazi olufana lomkhathi indlela zokuhambisa iGPS lokunye. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ukansila weHurungwe uCliff Mudengezerwa ugamule walimaza uWanda Matashu webandla leCCC bebanga inhlanyelo yohlelo lwemfumfuza intwasa. UMatashu ubikwa ekhonone ukuthi igama lakhe kaliko kuluhlu lwabaphiwa inhlanyelo uMdederegwa wacunuka wamhlahlela ngenkemba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyimbinyelela enkundleni kustudio 7 linjani lonke basakazi hayi lathi philile lali khuluma lo Mantsheza ngidingeke ngilethe lolu daba lolu lo mdoda lowo owabatsha abe MRP into ikhulumayo iliqinisa iqinisa ma umuntu elikhuluma liyacasula abantu abaningi yayizwa le ndoda yeCCC le uAustralia Siziba hayi mfowethu okukhulunywe ngulo webatsha we MRP uqinisile kungakucasula nje wena ngoba iparty okiyo kufanele upretende ukwenzela ukuthi khona bezakwazi ukuthi nawe benjani bekukhuphule bekufaka esikhundleni esiphezulu kodwa iqinisa yilo lelo abantu bangale bavele bayaphanana ama certificate kuliqinisa lokho mdaka baba kuliqinisa lokho phela kwemukele ukuthi kuliqinisa lobo supporta iCCC kodwa kwemukele kuliqinisa mdaka baba
kamafu kwamafu ku studio 7 yabingelela New Milton wase Plumtree Changwa kobhulu sikhala lati sikhala ukuthi izano ayilanto esiyenzela yona sesize sileminyaka engu 45 manje siloke sinala lutho sibona ukuthi izano yenzeni izinto zathiwa ngu Smith sezifile amadipa asefile siyazenzela amadipa siyazikhelela ngezandla le mchine yayifakwe ngu Smith yokukhelela amadipa seyafa imgwaqo ifile izikolo ayikho nje izano into eyenzayo kodwa kulo kuthazana uzano izano kayike isimele eceleni labo gawula laba abayibona abakhuluma kakhulu ayikho lento ekhulunywa ngugawula ugawule umuntu omdala engakala kabona ukuthi izano le iyamotsha lizwe beselifile siyacela ukuthi izano kayike isimele eceleni manje sike sibone kunye ukuthi amanye amaqembu amancane ayenzayo lawo mayehluleka siwakhiphe kube nochange eZimbabwe lapha yonke nje into ifile nje ayikho nje into eright siyabona
7 Studio 7 anti nizamela ubungcono kweni anti nizamela ukutshintsha le ndlela enisebenza ngayo le angeza urecord umnyaka wonke January to December ivoice recording avulwa azoqiniswa le lapho ngathi senisebenza labo gawule nabo Joseph Chuma ngoba vele corruption vele mayingangena elizweni kuba nzima ukuthi iphume so hayi into eseniyenza lana January to December niyabi noma tani ayikhuthi ivoice record yami every day nakhona ngingarecord day 1 tshintshana ukwenza manje ngiqhubeka ngalendlela ya kodwa simangani yavula abanye abantu ngisebenza ngezibongo onsenivula ngokwazana olwe number vele kahle kahle ayisa sebenzi ngendlela kodwa zamani ubungcono benu andisimangali simamulisa bogawule bese bangile umsindo emsakazweni isitete kube ngali yabelisenza anything engcono danti simamulisa ogawule labo Joseph Chuma abazothi lizwe li right so nobody ngasifakile nje konkotayo ro idonke khalayo kutani uthi simamulisa ogawule labo Joseph Chuma that's the wrong thing yeah ke lani corruption impela livula ama voice record ngoba iningi labantu liyakhala impela ama voice record kavulwa kanti livula abantu abanjani kahle kahle yavulwayo ngabantu abanjani ongawo fowenu vele izinto zasicinde lati sikhuluma kabi
sengibonyeni basakazi abahle nabalaleli be studio 7 lana ke ngifunda umunye message engiwubona lana kuma messages ubaba Ramaphosa mina ngakwabini bendawonye bekhuluma indaba yokuthi ingathi bazokhipha ama voting station awu 50 lana eSouth Africa ngabe ngibone kahle noma so yipropaganda nje kuphela leyo ngicela ukuthi mangabe kuyinto ezoyenzeka bengicela ukuthi nisazise sigijime siyobhalisa ukwenza ukuthi sikwazi ukuthi sivote thina isilwana eMzansi ngiyabonga okhulumayo ngibahlangene mtakaduke sejube lapha negwanda kamazwi
salibonani bakithi sanibonani balaleli nabasakazi bestudio 7 umhlaba wonke jikelele okhulumayo lapha lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwo kwelase Plumtree uMr Khanyani Ncube bengimamele laphana izolo amadoda ePaula laphana ngendaba zaseZimbabwe mayelana nama-sanctions hayi mani bakithi abantu basuke bebenolwazi olufitshane kakhulu kule ndaba yama-sanctions ama-sanctions madoda akukho muntu osanctioniweyo kuphela amalunga athile ezanu-PF asanctioniweyo and then into engayenza ukuthi khona ama-sanctions asuswe kulelana lizwe laseZimbabwe yikuba abantu bagavenwe kahle kuphelwe ukuhlukumyezwa kwabantu eZimbabwe ama-opposition noma ubani nje ohlukumeziweyo nje kuphelwe nje ukuhlukunyezwa kwabantu kuphele konke ukukhuquluzwa komnotho ukutshontshwa and so forth yinto ezokhulula ezokhipha ama-sanctions bayawazi omnangaga ukuthi ama-sanctions yibona aba-implementayo so kufanele kube yibona futhi abasusayo angibonge bakithi amen kuleyo ndawo
salibonani ngikhuluma loNqobile Nkomo obuya esigabeni senkuba isigaba senkuba si-under Inkayi district ngiyajabula ukungena ku-studio 7 ngijabuliswayo ukuthi ngiyakhona ukuxhubana labantu abasakaza bephesheya bese-Washington DC mina nginesikhalo sakithi umgwaqo wenkayi ukuthi umgwaqo wenkayi awulungiswa kodwa into eyenzakalayo kwafika amatraki kupa umhlaba tigiti esigabeni senkuba bekusangapi emgwaqweni wasekhwekhwe mawapheka umgwaqo wekhwekhwe uyacwebezela kodwa wenkayi road from Blawayo to Nkayi iya kucaca so sokumgelo nje sokuhamba amazi nje ngazi ukuhamba kanjani lapho yabonga
salibonani salibonani kwistudio 7 hayi siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona phela nje lisitshelele amaphathi kanjengabomthwakazi labo zaphu labo wonke nje wonke ajoyine i-3C uphithizana akajoyine i-3C uphithizana ngoba akula lapho kuyiwa khona ngala maphathi isitede ehlukanisa amavoti kuphela izani ngeke iphume ngamaphathi lokho okuninginenge okungaqedakaliyo
sawubona msakazi lawe mlaleli ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngisole kakhulu ukweyisa okwenziwa unumzana Themba kuye moyo owe Thuze nxa ngicabanga kahle uthi yena uThemba kuye moyo okungabantu okuthanyelayo kungedlula ababalisi njani ikweyisa lokho ikweyisa abanye abantu akula muntu ofuna ukuhlala ethanyela kodwa ngesimo esikhona abanye abantu bazithola bethanyela phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana sonke akekho ngcono ngoba enguteacher akekho ngcono ngoba engunesi akekho ngcono ngoba engudokotela sonke phambi kobusobo kaNkulunkulu siyalingana siyafanana ngicela ukuthi uThemba kuye moya ahoxise amazwi akhe la amagama akhe la amabi kangaka ufundisana abantwana uThemba kuye moya kubi akulunganga kahoxise ngiyabonga mlaleli lawe msakazi
hayi lathi siyabonga balaleli siyalandula akula corruption siyazivula zonke incwadi zenu kodwa ikuthi ziningi kakhulu lisixolele Kwezemelika ukukhankasela ukhetho lwama midterm elections lokukhetha amalunga edalele the house wonke lama senator alikhulu oluzenziwa kusasa sokufike kuzinga eliphezulu siqoxe lomnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe saqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kutshengisa ukuthi ngeliphi ibandla elizathola izikhundla eziningi
Lutshengisa masikhangela ama polls lutshengisa ama Republican engathi aya leader aya ekuthi ngabe ekuthini ngathi yibo abazonqoba ikakhulu ku House of Congress hayi ku Senate hayi kangako so masingaya ngawo ama polls hayi kusho ukuthi ama Republicans azothatha i Congress i House ku Senate ngathi kule competition kakhulu lapho ngoba sikhangelele ama states ayi 4 iPennsylvania iArizona iNevada leGeorgia ikho lapho okungathi i competition yakhona ngujiki lobhanqa 50-50 kodwa sikhangelele ukuthi ama Democrats azophumelela la ku Senate
khona okungenza ukuthi abantu abanengi bavotele ibandla lama Republicans kuyini bengaba beyabe besola na umbuso ka Mongameli Joe Biden
siyazi ukubana ama Republican amaningi abalandela u Donald Trump even lamanje bavele bavavumelani lokuthi u Biden wawina ngo-2020. So ama Republican anjalo siyazi vele ukuthi angeke avotele uBiden regardless of whether i-performance yakhe ibinhle kakhulu noma ibibheda. Kodwa nje just from khona lokho ukuthi bazitshela ukuthi ukhetho luka-2020 uBiden ngazanga wine. Okunye kakhulu abakhuluma ngakho abantu sizobe khuluma ngedaba le-inflation ngoba izinto ukukhuphuka kwezinto ezitolo le petrol so bayakhala kakhulu ngakho lokhu bathi uhulumende kaBiden akenzi kahle ukuthi alungise udaba lweinflation kodwa siyazi thina ukuthi iproblem kakhulu ukuthi kule empi leyenzakalayo e-Ukraine njalo futhi siyazi ukuthi kule kulokushota kwezinto okwenziwa okusukela from iCovid esingathi supply chain disruption enzakalayo ngeCovid. China ilokhi behind ukuthi njengoba manufactures into ngoba iCovid ihlasele kakhulu lapho lamanje siyazi ukuthi lokhe kulama lockdown. So abantu mabengakhangelisisa kahle ukuthi udubo luvela ngapi, maybe bangatshintsha ingqondo ngokuthi basole uJoe Biden.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe obekhuluma ke ekhona pha eVirginia ngapha kweMelika. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.